Ithenyi elixoxe leStudio 7 lichaze umuyi uMnumzana Nkomo njengeqhawe elalizimisele ukubona isizwe esikhululekileyo njalo esikhokhelwa ngenhlonipho. Induna uMayengwa Fuyana wemaphisa uthi umuyi wendlala iqhaza elilesisindo.
So kulapha ku 25 years iqhawe lakithi uJoshua Mqabu okanye uNgola wasithela. Kodwa ke izizo zakhe iqhaza walidlalayo kithi lalamhla lokhu liyaphila ukudala wahamba. Ngiyacabanga ukuthi waqala ukubizwa kwathiwa ngufather Zimbabwe ngesikhathi kulwela impi yenkululeko. Wabizwa kwathiwa ngufather Zimbabwe ngesikhathi sesithole uSibuse. Wabizwa kwathiwa ngufather Zimbabwe namhlanje engasekho phakathi kwethu.
UChief Sikhobokhobo wenkaya uthi kunzima ukuthola umuntu onjengaye.
Ngambona lo baba ngiyiriya indlela ekhuluma ngayo esindlala ngayo angisayifumani ukuthi isukuthi iquality yomuntu lwana ukuthi itholakale izaba nzima sazi njengoba abantu bezayo. Kodwa ke mina ngikwaziyo ukuthi ubaba lwana azaphiwa ibizo lokuthi father Zimbabwe. He was capable ukuthi kube father Zimbabwe ngoba konke wakukhona wayesuthisa all corners of Zimbabwe.
Owalwa kumpi yenkululeko ekuvuyo leZipra uMnumzana Matthew Sibanda uthi udaniswa ukuba iZimbabwe iyehluleka ukuphuma losuku olusemthethweni olokunanza umuyi.
Ngesifiso sami ngifisa ukuthi arbana lelanga elifakiweyo kukhalenda kahulumende yeZimbabwe kube lelanga lamuhla esenza ngalo ekuthiwa yi-celebration. Sikhuluma ngakho konke nje okwakusenziwa yi-leader yethu njengelida eyalela ilizwe yakhulula abantu yafundisa abantu ukuthi bacindezelwe ngamabhunu ezweni leZimbabwe ukuthi kumele bazikhulule. Ilida eyabiza abantu ukuthi akuyo empini kuyakhulula ilizwe lezo.
Isakhamuzi sePlumtree kwamasendi uMnumzana Elton Dube uthi umuyi uMnumzana Nkomo wayehlonipha amasiko.
Abavele ngiqiniso kabalanda balakho kuyizwa nje sengumuntu nje ngoba owalalayo kacatshango ngoba izabazangile lonke wayewathathela phezulu kuyo yonke into yayifanele ukuthi yenzeke la manje lokhu sikhala ngoba wahamba nje kwaba lesomiso esifana lesi.
Umhlali wakobulawayo uMnumzana Benny Moyo owalwa kumpi yenkululeko uthi umuyi watshiya umlandu.
Namhlanje sikhumbula uMqabuko uNyongolo uChipo Chitete sasimuthi ngesikhiwa yi-nation builder ukhomanda wamabutho eZipra wasitshiyela umlando esikwazi ukuthi ngabe ulapha ngabe uyakwazi ukuyicakulula. Abantu beZimbabwe khona bebona namhlanje ukuba bakhutha ugatsha ngokutshiya yena phandle.
Olwela amalungelo oluntu njalo engumabhalane jikelele wenhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu uMnumzana Mbuso Ofuzwayo uthi umuyi walwela amalungelo oluntu okusobala.
Usuku olubuhlobo lusuku lapho ilizwe elawela liyeze elimnyama inkokheli eyihloniphilingelo loluntu inkokheli eyizwisisa injongo yokuhamba kusiyandela ozimbuse nokuthi uma kukhulunywa ngenkululeko yabantu kukhulunywa ngani. Iyakhothama khona ilanga elibuhlungu ngoba ma usukhangele ngemva kwalokho sibuyele kwi-era yama-80s lapho abaphethe amandla baqale khona ukusebenzisa i-military against ama-civilians.
Osakhulayo ophatheka kwezombusazwe uMnumzana Ostalo Siziba uthi amandla okuqhubeka bephatheka kwezombusazwe bawathola ekuzinikeleni kukamuyi uMnumzana Nkomo. Kuthi ilunga ledale lePhalamende kobulawayo uNkosikazi Linda Sibanda uthi umuyi uNkomo walwela ilizwe okusobala ngisho lakubani kodwa bayadana ngendlela uhulumende asephatha ngayo abantu. Umuyi uMnumzana Nkomo wazalwa mhlaka 19 ngoNhlangula ngomnyaka ka-1917 wabhubha ngomnyaka ka-1999 mhlaka 1 Ntulikazi ephethwe umkhuhlane wemvukuzane. Wayethethe uJohana Fuyane belabantwana abane ababalisa uThandiwe, uSibangelizwe, uSehlule loThuthani. waba ngumsekeli kamongameli weZimbabwe kusukela ngomnyaka ka-1990 kusiya ku-1999. Ibandla ayelikhokhela elezaphu lenza isivumelwano se-Unity Accord ngo-1987 ngemva kokufa kwabantu abedlula inkulungwane ezingamashumi amabili ngombhuqazo weGugurahundi. Kusenjalo ngolwesihlanu ngeviki edluleyo bekukhunjulwa umkhokheli webutho leZipra uMoyi uMnumzana Alfred Nikita Mangena owabhubha ngemva kokudutshukelwa yibhomba eZambia ngomnyaka ka-1978. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.